Zvinhu zvisenziwa ngamasocha namapolisa obulawayo kayikho emthethweni kayila legal basis at all bekungabantu akade besenza okusemakhanda abo ngokuba nxa ukhangela ama regulations awesikhathi esikiso lesi se lockdown ayavumela ukuthi ama business asebenze abantu bayemsebenzini izitolo zivula ama bank avulwe kulalokho akade bekwenza namhlanje ngokuba kuvalwa ama bank kwavalwa wonke ama business kwabuyiselwa bonke abantu emakhaya akula mthetho akade bewusebenzisa ovumela yona lento ukuthi bayenze ngokunjalo bebesephula ilungelo labantu ngaphandle kwalokho nje vele ngendlela akade bephethe ngakhona abantu kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kubotshwa abantu kakulandlela yokuthi ilizwe libuswe ngalendlela kuthiwe lilizwe libuswa kahle abantu bebefanele batshelwe nxa bengadingakali ukuthi beze edolobheni batshelwe umthetho othi bangeze edolobheni bangabuyi ulokuthi balahlekelwe izimali zabo behliswe emabhasini bahambe ngezinyawo akukho emthethweni akade bekwenza kwephula ilungelo likazulu
njengenhlanganiso ephatheke kumizamo yokwenqabela i-coronavirus nxa likhulumisana lawo amasotsha lamapolisa athi kungani exotsha abantu evale idolobho
bathi bona kobulawayo abantu sebesenza umathanda sekuminyene yikho lokho abakutshoyo bathi sekuminyene angazi ukuthi nxa abantu sithi baminyene kodwa kungela mthetho wokuthi bangaminyani utsho ukuthini ngokuba lokho akade kusenza kula ndawo lapho abantu akade beme bengu-100 bengu-2000 bebangaki abantu bebezibuyela ngebhasi ngendlela leyo kwathoza ubukho bathwale ngakhona behliswa abantu bebefuna ukungena emsebenzini yabo baphendukiswa akula mthetho ovumela lokho akade kwenza lakancane bathi bona abantu bagcwele edolobheni abasalandeli izinto abafanele bazilandele kodwa ungakhangela abantu bebefaka amamask bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze amabhizinisi bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze ngakho-ke bekuyinto engekho emthethweni bekuyiludlame nje ebantwini ukuphatha kaba abantu kungelanto emthethweni bavumele ukuthi benze kanjalo.